kuyinto nje engamangalisiyo ngoba vele intatheli zindaba ma zisithi zikhipha imibiko engani iya emsamo kakhulu engani ingqunula umongameli labanye abaseduzane naye. Kuvamile nje ukuthi intatheli zindaba ekwenzileyo lokho thwale kanzi akalacala uBlessed. Ngakho ukubotshwa kwakhe kufana lokubotshwa kwentatheli zindaba enye singathi enguHopewell Chinon. Uke waboshwa wahlala izinyanga amaviki lezinyanga ephakathi ejele. Uthe ephuma kungela cala lidalileyo. Lokhu nje into esingathi imodus operandi indlela abenza ngakhona ma intatheli zindaba ethe yanqunula abaphezulu.
Umantshi uthi yena akalawo amandla okumvumela ukuthi abhale imihloliso yakhe. Ungathini ngalokho?
Kufana nje lokwenzakala ngesikhathi emveni ukuthi omagistrate abasecourt le singathi khona magistrate court engaphansi kwenkantolo ye-high court njalo engaphansi kwe-constitutional labo e-supreme court benza nje izinto ezingekho emthethweni ale umuntu ukuthi yena lokho kungaphansi kwamandla akhe kumbe alandele abatshutshisi bakahulumende ababetshutshisa kuvela kungalacala kodwa avumelane labo esazi laye ukuthi akulacala umagistrate laye abe ngumuntu osedala icala khona lapho ngoba efuqela phambili evumela phambili ukuthi ukuhlukumezwa komuntu okungekho emthethweni kube sengathiwa kusemthethweni. Indaba yithi siyafika-ke e-high court kumbe court ephezulu amajaji afike khona athi wona hayi lapha kulacala umagistrate waphambanisa. Kodwa uma sisukukhangela kulento esithi yi-pattern indlela ezenzakala ngayo njalo nje okutsho ukuthi asiko kuphambanisa umagistrate. Wenza into nje engathi abanengi sibe le-suspicion sebeyikhumbulele ukuthi uyabe enikiwe imithetho ukuthi ayenza lokhu lalokhu lalokhu even nanxa kungekho emthethweni. Umongameli okhona kathi esimnangakho uthe emvale ngesikhathi sikamngabe esasengusaphethe ugatsha lezemithetho ngathi Minister of Justice ubebuya nje emhlanganweni eminingi emsenziwayo izintatheli ama-organization afana labomisa ekhuluma izenzana ongani ngumuntu ozwisisa kahle ukuthi intatheli zindawo kumele zisebenze zilamalungelo azo zingabe zinqatshelwa yizenzo zikahulumente ezingaphandle komthetho. Hey, lokhana singathi ube ngani reformist kodwa uthe ngena wafana nje wasuka wafana nje xathu lo mgane.